So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Alingalivuka njani mthwakazi omuhle walamukela emsakazweni we Studio 7 ngolesithathu mhlaka 2 kumfufu 2019 ngo Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, usomlomo wedalela eParliamente uthi yena amalunga eMDC aphume edale izolo ukukhuluma uMongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo.
Isikhathi sesifingo sisigumisane umlotha. Njalo uma sigumisana umlotha, azidingi yena ozazigumisa umlotha ongelahlangothi alibambileyo. Ukwenza ukuthi silungiselele ilizwe ngoba abantu sebedubekile.
Abanye bathi ukuvalwa kwama-akhawunti abantu kade besebenza besenza umsebenzi wokuthumeza imali nge-EcoCash kulungile ngoba abantu laba bebehuquluza inotho yabantu.
So mina ngicabanga ukuthi icebo elihle lokuthi uhulumende amise. Kumele sicacisele ukuthi ama-cash in cash out kawaphambanisi inoma ama-transaction esijayele ukwenza ukubhadala nge-EcoCash ama-bill akhona.
Abakumsebenzi wokwemba ilitshe eliligugu idayimani bakhala ngokuvinjwa kokuthengiswa kwawo kwele Melika elithi alithengi idayimani eligejwe ngabantu ababanjwe ngamandla.
Okwethulwe nguhulumende we-America is unfortunate, but esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi nabacwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala emarandi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7.
Mina njengebandla.
Amalunga ebandla lezanu PF edalele eParliamente akhuthaze usomlomo edale ukuthi ajezise amalunga ebandla leMDC aphume edale izolo kukhuluma uMongameli Mnangagwa ngokuthi bengabhadalwa okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Yena usomlomo umnumzana Jacob Mudenda ubikwa laye evumile lokhu wathi bazajeziswa ngokungabhadalwa imali zabo zama-allowance okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Umgcinisihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo wethulele intatheli zindaba izizathu zokusuka kwabo edale ngesikhathi uMnangagwa esethula umbiko wakhe ophathelane lesizwe iState of the Nation Address. Kesizwe amazwi akhe.
Mina njengebandla leMDC likhokelwa ngobaba u-advocate Nelson Chamisa, sithi u-Emerson Mnangagwa akasimthathi njengenkokeli yakuleli lizwe ngoba wantshontsha ukhetho ngoJulayi 2018. Yebo, naye wantshontsha. Kuqakathekile ukuthi angadlalisi isikhathi sabantwana baseZimbabwe ehlala ePhalamende ekhuluma ngekusasa yethu. Wena khona ikhathesi yethu isithwalele ubhulo. Sizimbu ya ngoluthi yene khona sesifikile isikhathi ukuthi gakachiye ukuthabisa abanye abantu abangenamsebenzi ebulala abantu abaseZimbabwe. Isikhathi sesifingo sesigumisane umlotha. Njalo uma sigumisana umlotha, azidingi yena ozazigumisa umlotha ongelahlangothi alibambileyo ukwenza ukuthi silungiselele ilizwe ngoba abantu sebedubekile.
Lo ke ngumgcinisihlalo webandla leMDC uNkosazana Thabita Khumalo ekhuluma lentathelo izindaba izolo phandle kwedalela eParliamente eHarare. Siphinde saxoxa lengcwethi ecubungula izombusazo omnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ukuze sizwe imbono yakhe ngokwenziwe libandla leMDC.
Hayi, ngxenye siphila kwelinye ilizwe ngoba kwiZimbabwe endihlala kiyo kwezomnotho sibili sithwele nzima. Asikaboni izithelo zokuguquka zomkonomi, izinto zinzima, imali ayitholakali, izinto ziyadula, akulamsebenzi. So izithelo zangkhona sikaziboni njengezakhamizi zaseZimbabwe angazi ukubana umongameli kade ekhuluma ngezithelo ziphi ngoba izithelo ezikhona khathesi sibili hayi khanyazani izithelo ezingajayelekanga sibili izithelo zokungatholakali kwamsebenzi izithelo zokudula kwezinto izithelo kokonakala nje kwezomkonono kesukubonayo kwakhathesi. So kukhona lokutshengisela ukuthi laba basibusayo ababoni ukudubeka kwabantu abababusayo.
Hello ke ngumnumzana Dumisani Nyongolo Nkomo ingcwethi ecubungulayo zombusazo obekhuluma ecingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Iningi seliveze imbono ehlukeneyo ngesinqumo sebhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe sokumisa indlela yokuthumelana imali lokuthengisa okuthiwa i-cash in, cash out. Lolu daba soluphikiswa emthethwandaba yenkampani ye-Econet esetshenziswa ukuthumela lokuthengisa ngabomakhalekhukhwini. Esethula umbiko wakhe we-State of the Nation Address izolo umongameli Emmerson Mnangagwa uthe uhulumende olobufakazi bokuthi kulohlupho lwemali elizweni njalo uzaluqeda ngenhlelo eziningi ezigoqela ukulwisana labakhwezela ukumemetheka kwalo besebenzisa umkambo wensitha. Umnumzana Albert Mhlanga, ongusomabhizimusi njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDC, utshele usithandekile Mhlanga we-Studio 7 ukuthi inyathelo le-RBZ lizabangela ukumemetheka kokuswelakala kwemali yokusebenzisa ukuvele kubhahile elizweni.
Ngoba ngathi uyakukhangela indawo eziningi baye befuna i-cash. I-cash ibhenki vele kayilayo. So uyesusithi iswipe. Iswipe isetshenziswa ngabantu abalama-bank account. Abantu abaningi abemakhaya labantu nje jikelele abalawo wona ama-account ema-bank ngoba kula mali abayigcina ebhenki. So i-cash ibiyiyo indlela athi inceda phose wonke umuntu. Ukuthi ngingaqhatha nje umfana wami enkomo ngimthengele ifoni ayirejista sengingamthumezela imali. Konke lokho kuyabe sokuvaliwe. Lokhu abakutshoyo kabalwi lo strize masiyo kuphela. Balwa lo Zulu, balwa neZimbabwe, balwa nabantu beZimbabwe. Yikho ke leyo mpi abasoze bayiwine. Ekhothi sigangelela ukuthi akula sizathu abangasitsho ukuthi abe ikokheshi baphambanisile ngoba imali kayisibo ayihlale khona ngale kubo kwabe ikokheshi imali ihlale reserve bank bona okwabo yokuthi besithumelezele nje imali basincede basinceda actually bonke banceda le government engelamali kodwa nxa kuthiwa bami mbona ngani bamisa iZimbabwe
abantu bekubasebenzela ukuthi ukube lalolu hlelo
singathi ukuthi bekubasebenzela bese kuyiyo impilo yakhona impilo athi sesiphila ngayo lokhu ukuthi bakuvalele labo abangani babo abakwazi ukuthi ngabangani babo abaziwa ngamabizi ukuthi hayi umuntu othatha imali ekwenza khonokho ngubani bayabazi ababangaki bambalwa yibo okufanele ngabamisa bona bavala ama-akhawunti abo kodwa nje zothiwa avaliwe nje ubona nje ukuthi hhayi nxa uthe wakhangela ama-bhizinisi abawasebenzisayo esiwaziyo ayaqhubeka njengani kula akhawunti evaliweyo esizweni kweso kungani nje lizaba nje lokuthi hhayi kukhona igavumenti ekwenzayo kungela nto eyenzayo kanti anti sonke sithenga imali anti siyithenga ebantwini esibazi kababophe bona ngoba kuphakathi kwayena lowo onguyo okhesha imali lalowo onikwa imali ukuze laye athole i-cash ayedinga lapho angakudinga kwe-business ubeyithola khonapho futhi ukuthi baza kustopha njani kangiboni ngoba kulenye i-alternative ezaba khona ukuthi sithintane imali ngaleyo ndlela.
Alo ke ngumnumzana Albert Mhlanga ungusomabhizimusi njalo isiphathamandla sebandla le-MDC ubexoxa ecingweni losithandekile Mhlanga we-Studio 7 ekwabulawayo. Siphinde saxoxa lomfundisi Angleston Sibanda olwela ilungelo loluntu yena othi kungani ochasisa ukuthi kungani ukumiswa kohlelo lwama cash in cash out okwenziwe nguhulumende kulinyathelo elihle.
Njengomuntu kukalutshwana ukuthi ngenze i cash out ngoba i cash out yakhona babe bengelayo laba bantu abenza i-cash in cash out. Nxa belayo i-cash yakhona bebethengi babe bekuthengisela ngenkalakatha yemali bathi i-percentage abanye bese betshaya o-60%, abanye betshaya o-70%, ongakuthi mawufuna ukuthi akunike $100 sokumele wena umthandiswe ukheshe out umnike 170. So mina ngicabanga ukuthi icwebelihle lokuthi uhulumende amise. Sikumele sicacisele ukuthi ama cashing cash out kawaphambanisi inomama transaction esijalo ukwenza ukubhadala ngekho cash ama bill account. Ngokuthi lokhana kwakusebenza ukuthi uthumele umuntu imali ahambe ayethatha ukheshe ini ngapha omunye ayethatha ngani yibo kade sebesidetermine lama rates koyikho ukuqongisa exchange rate yokutshintshana kwezimali bese kuphusha into okuthiwa ngama inflation iye phezulu abaningi kakuba sisebenzisa ikho cash billing siphinde sisebenzise lama swipe amakhadi nxa ikheshi singayitholanga. So mina kangiboni kuyinto esingakhala ngayo kakhulu. Ngicabanga ukuthi icebelihle futhi uhulumende uphuzile ukubhala ngoba abantu laba abathengisa imali bese besona besitshontshela imali ngakho.
Akusoze kuthinte ukubi abantu abaningi bona laba abakade bephila ngakho labakade bekusebenzisa.
Kakuthinti muntu ngoba la namhlanje lokho ngifanelise ukungena esitolo ngithenge ngebill code *151*2*2 ngifake ibill code. Uhulumende wenze kuhle kakhulu ukuthi ababhane kanti nxa ufuna ukuthumela umuntu imali kakubhanwanga kodwa imali yakhona iyalimithwa ukwenzela ukuthi abantu bangayenzi lokho kuthiwa yi-money laundering. Ngoba laba abantu be-cashing cash out bese besebenzisa ukuganga besenza i-money laundering bekuwafekthe laba ababhenayo thina sibheni lutho ngoba vela sinamali. So thina lokho esiqhubeka sisebenzisa ilimithi yethu yona leyo esikwanisa ukuthenga ngayo evele ingagwani lutho ezitolo.
Kodwa abanye bathi ngabe uhulumende uyaguqula inhlelo zakhe zemali ukwenzela ukuthi umnotho uvuselelwe.
Mina kangikholelwa ekublameni ukuthi sibe sithi uhulumende lokhu uhulumende lokhu thina singenzi lutho okuzayenza ukuthi i-economy yethu ilume ngokuthi lathi njengezizalwane zeZimbabwe siyekele ukube sithenga imali siyekele ukube sisenza izinto ezilobugwelegwele sithengisa sicindoda engangami imile street lithengisa imali kulokuthi ihambe eplazini iyezama ukulima amakhabishi iwathengisele eBotswana ukuze ilizwe lethu lithole i-foreign currency. So umlando wethu sonke akhona uhulumende yethu. Uhulumende ulomlando wokuthi enze amapholisi le mithetho ezayenza ukuthi fanele senini ukuthi sisebenzeni sonke. Kodwa abaningi wethu sibhizi kakhulu ngepolitics engasisi ndawo sifuna ukuthi sifake abantu ezikhundleni esisekele ukusebenza. Unless sitshintshe i-mindset yethu ethi umuntu uhulumende asenzele konke asuze siye ndawo.
Alo ke ngumfundisi Angliston Sibanda olwela ilungelo loluntu uxoxe le ecingweni le Studio 7 eseHarare. Uhulumende secothozele eMelika ngokwethula umlayo ovimba ukungena kwamadayimani agejwa edolobheni leMarange kulelo lizwe. Ugatsha olubona ngokungena kwempahla lokuvikelwa kwemingcele yeMelika lweCustoms and Border Protection lwazise izolo ukuthi luthethe lelinyathelo ngoba lilobufakazi bokuthi abagebha amadayimani eMarange bezimele kumbe benza lokhu ngokubanjwa ngamandla i-forced labor ngesilungu. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi la ngamanga njalo balokudana ngenyathelo leli. Wengeze wathi akula muntu obanjwa ngamandla eZimbabwe ukuthi asebenze yiloba ngubani kumbe ngapi. Uhulumende weMelika uthathele amanyathelo afanayo amazwe athiyene yagoqela ele China, DRC, Brazil, leMalaysia. Inhlanganiso yeCenter for Natural Resources Governance yona esebenza lozulu weMarange kundaba zamadayimani layo ithi ayifakazi ayihlangane lezehlakalo zabantu ababanjwa ngamandla ukugebha lawa madayimana. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla salenhlanganiso uNkosazana Smiso Mlevu.
njenge-CNRG asikahlangani lakho ukuthi laba abagebha ama-diamonds babanjwa ngenkani ukuthi begebhe ama-diamonds lawa. Bazingenela ngokuthanda kwabo indlela yokuthi badinga ukuphila bona njengoba umumo welizwe unje eZimbabwe. So thina njenge-CNRG esingakutsho ukuthi akusiqiniso ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe ama diamonds ama artisanal miners okwethulwe uhulumende we America. It's unfortunate, but esingakutsho ukuthi sibakhuthaza ukuthi abacwayisise bathole okuliqiniso okwenzakala emarangi. Okwenzakala emarangi ukuthi abantu laba bengena ku-diamond concession lapho okuyindawo ye-ZCDC bengabanzwa. Yikho lapho abahlukunyezwa khona. Bahlukunyezwa ngamagadi e-ZCDC baphinde bahlukunyezwe ngamasotsha. So ama-cases akhona ngama-cases e-human rights violations ayikhona ukubanjwa, ayikhona ukuthi babanjwa ngamandla ukuthi bagebhe idayimana.
Ngamanye amazwi Mlevu uthe okwenzakalayo ikwephulwa kwamalungelo abagebhayo nxa bethe babanjwa, hatshi ukubanjwa kwabo ngamandla ukuthi bagebhe.
Ye, kuliqiniso amalungelo abo ayephulwa ngoba esikhathini esiningi bebelunyiswa ngezinja. Kodwa kunyanga edlulileyo uSeptemba wonke asizange sithole iripoti yona eyodwa eyokuthi kulabantu abalunyiswe ngezinja. Bebesithi bengabanjwa begebha amadayimana lawa bethathwe besikanjiswe kwabezomthetho abadiploya khona ku-diamond concession emarangi.
Inyathelo leli ubona liphazamisa njani bona babaphila ngokugebha leli dayimana?
Lona-ke inyathelo leli angilaqinisa ukuthi bona libaphambanisa njani laba abagebha idayimana, ngoba kahle kahle kutho ukuthi bebeligebha idayimana leli okungekho emthethweni balithengise okungekho emthethweni okuvayoleta imithetho ye-Kimberley process. IZimbabwe lilunga lenhlanganiso ye-Kimberley process and thina njenge-CNRG esikukhuthaza uhulumende ukuthi kabalungisise indaba yokugejwa kwamadayimana ngabantu laba abathiwa ngama-artisanal miners ukwenzela ukuthi i-central government ikwanise ukuthi ibenefite kanye labo abantu bakwanise ukuthi babenefite.
Hello ke Nkosazana Simiso Mlevu, isiphathamandla senhlanganiso ye-Center for Natural Resource Governance, ubexoxa ecingweni lo Ntungameli Nkomo we-Studio 7 eseHarare. Ake sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba etshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-intanethi le-newzimbabwe.com lithi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuya kwele Uganda ngeviki ezayo. UMnangagwa ubikwa eza kuba ngumhlonitshwa kumbuthano wokunanza ilanga likazibuse wele Uganda. Iphephandaba le-Chronicle lithi izisebenzi ze-commission ecubungula inkohlakalo iZAC zifundiswe ukusebenzisa izibhamu ngoba sezithola imbiko yokuzethusela ngabantu abangaziwayo. Umgcini sihlalo walikhomishini unkosikazi Lois Matanda Moyo uthi bathola imilayezelo ecingweni ebatshela ukuthi bangacubunguli abanye abantu ibethusela, yikho sebefundele ukusebenzisa imbhobho. Kwamanje ke silalele amazwi enu balaleli bethu be-Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp.
Linjani balaleli, linjani? Siyabonga kakhulu amazwi kamdala lo umuya kagwa lo ethi khona ukwethuselwa kwabantu lokuchochobala kwabantu kumele kupheliswe lapha elizweni. Singatsho ukuthi ukubonga kwethu sisho ukuthi uzokwenza lokho, sisho ukuthi hhayi, siyabonga ukuthi uyavuma njalo uyakubona ukuthi khona abantu bayethuselwa njalo abantu bahlala baphilela evalweni. Hhayi, tsho ukuthi khona uzokwenza olunye ulutho, hhayi, siyakwazi sonke nje ukuthi akukhuluma vele ngaso sonke isikhathi kuyi-opposite. Yena oligabazi nje lokukhuluma okuhle okungenzakaliyo. Njengoba nje ngihlala ngitsho ukuthi uma ekhuluma esithi peace we esidingi peace, into yonke ayikhuluma vele ukuzizwisise kuhle kumele kuyise esandleni sobunxele ikuza kuzwisisa kahle. So okuqakathekileyo yikhona oko nje ukuthi hhayi uvumile laye ukuthi abantu bahlalele evalweni njalo bayethuselwa. So lanxa ngazazama ukukhuza uyabe ngakhuza, uyabe seqale wakhuluma labantu ukuthi hayi lingezwa ngikhuluma ngisiphi, ngiyabe phunguka bamba amehlo nje kungathi uyalungisa. Kanti bona bebevele bakwazi labo ukuthi ushona, ngoba ungabona uzibone khonokho uma ekhuluma esithi uyakhuza noma esithi uyakhuza lamo abantu bakhe beseze ububi more, kutshengisa ukuthi vele into abayikhulumayo is always opposite.
Salibonani basakazi be-Studio 7 kanye lani balaleli, thanda ukubonga ntata leli thuba ngikhuluma lami okusemoyeni wami. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungatsho ukuthi i-RFZ iphambanisile yini kumbi yenze kuhle, ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali, kodwa udubo kade selukhona ilolo lwama-percentage azezitshajwa ngama-ajenti azezwisa ubuhlungu kakhulu, gcina selishiye imali yakho yena engayisebenzanga. So kuthathwa ama-40%, kuthathwa ama-50% angekho emthethweni. So cela ukuthi ngathi i-RBZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe le ndlela enhle ezenza ukuthi uhlelo lolu luqhubekele phambili, njalo le mali i-cash itholakale, balungisise le ndaba ye-cash emabhenki lapha ibe khona. Ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili, kodwa-ke uthuma ukukhuluma amazwi amahle enela amandla okukulungisisa kodwa engalungisisi. Ukhala ngabantu abathengisa imali enkotwe kumaketi yensitha, ayikho ensitha ngoba bathengisa fair ezitridini beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka, kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lolu izinto ziqonde fanbo ngokukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisi lutho. Ngiyabonga okhulumayo, ngizophela Ncube esilobela.
Asibona ngebizo ngeke ngiziqambe, but azi ukubusa izanu so yazaya abadala laba basidilela laba hayi angathi kanti vele bafunana empilweni so hayi laba bantu laba hayi akunzima hayi.
Salibonani basakazi be-Studio 7 kanye lani balaleli, thanda ukubonga ntata leli thuba ngikhuluma lami okusemoyeni wami. Ya lapha kule ndaba enzima lapho ukuthi ungatsho ukuthi i-RBZ iphambanisile yini kumbi yenze kuhle, ngoba uhlelo lwe-EcoCash uhlelo oluhle kakhulu ekuhambiseni imali, kodwa udubo kade selukhona ilolo lwama-percentage azezitshajwa ngama-ajenti azezwisa ubuhlungu kakhulu, gcina selishiye imali yakho yena engayisebenzanga. So kuthathwa ama-40%, kuthathwa ama-50% angekho emthethweni. So cela ukuthi ngathi i-RBZ nxa ukuthi senza lolu hlelo ibe le ndlela enhle ezenza ukuthi uhlelo lolu luqhubekele phambili, njalo le mali i-cash itholakale, balungisise le ndaba ye-cash emabhenki lapha ibe khona. Ibe sembuya lapha umdala wethu lo ukhuluma amazwi amahle sibili, kodwa-ke uthuma ukukhuluma amazwi amahle enela amandla okukulungisisa kodwa engalungisisi. Ukhala ngabantu abathengisa imali enkotwe kumaketi yensitha, ayikho ensitha ngoba bathengisa fair ezitridini beyiphethe ngezandla ikanye imixaka lemixaka, kodwa emabhenki kuthiwa kakula mali kabalungisisa udaba lolu izinto ziqonde fanbo ngokukhuluma ngomlomo kodwa bengalungisisi lutho. Ngiyabonga okhulumayo, ngizophela Ncube esilobela.
Lenjani lonke, lenjani lonke bantu be-Studio 7, hayi thina siyaphila. Sazi khona ngapha e-America ukuthi lidlane ukubabayo. Thina ngapha sidla ingqeqo zomlomo eZimbabwe, kulukhona kuleli lizwe. Ngikhuluma ngomnankago leyo ekhuluma esithi namhlanje ukhuluma into eziqakathekile. Ah, kula nto eqakathekileyo yokukhuluma eZimbabwe, ukhulumane into oyaziyo vele kunelayivini. Uvale into eziningi, khona phethini uyaphumelelisa kusiya phambili kunyela lothi alwenzayo. Kazi lutho phela lo muntu lo, impumputo yokugcina lo. Ucigo sibili xoxo, xoxo sibili, yazi ixoxo umalisele amanzi, lebe libhayiza lingazi lapho eliya khona. Nguye nalo. Ngiyabonga bantu be-Studio 7.
Hayi, lathi sibongile ngabalaleli bethu ke labo kade besithumele imizwa yabo kunombolo zethu ze-WhatsApp ezithi +1 202 465 0318. Siyacela ke balaleli lisithumele imizwa yenu emfitshane lingadlulisi i-2 minutes. Siyabonga. Umongameli welemelika umnumzana Donald Trump uthi ukufuna kwenziwa ngamalunga edale le the House amaDemocrats ukuthi asuswe ngomthetho impeachment kufana lokumhluthunela umbuso ikhu ngesilungu. UTrump utsho lokhu udaba lokumcubungula solufike kusibanga esikude iziphathamandla zakhe sezibizwa lidale ukuthi ziyokupha ubufakazi ngezikwazi ngokwenzakalayo okungenza uTrump asuswe esihlalweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lomnumzana Dan Moyo esezalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT.
UTrump kumele understand ukuthi ukuba ngupresident does not mean ukuthi uba above umthetho. I-America is a country elandela umthetho and umthetho uthi akekho umuntu above umthetho. UTrump bam-impeacha ngoba u-abuse i-office yakhe, wazama ukuyisebenzisa i-office yakhe ukuthi athole uncedo from i-foreign country ukuthi ba-investigate omunye ozokhompyutha laye next year ngo-2020. Umthetho we-America awukuvumeli konke khona lokho. So because of that, that's why amademokrati ese-institute i-inquiry ye-impeachment. So yena ukuthi athi yikhu, angiboni ukuthi uya-understand ukuthi ikhu isebenza kanjani versus umthetho, i-rule of law.
Kodwa siyabona ukubana kule nkokheli yebandla lama-Republicans elokhu imsekela lamanye amalunga amaningi awebandla lakhe, ubona ungani kungakusitshoni lokho?
Well, yinkinga ekhona ngoba ukuthi impeachment isebenze kumele kube labantu abaningi abayisekelayo both from ama-Republican lama-Democrat, especially ku-Senate. And siyazi ukuthi abantu baka-Trump for isikhathi esiningi ama-Republican they would rather badlale i-partisan politics than ukuthi balandele umthetho. So akumangalisi ukuthi okwamanje ama-leaders abo azoma lo-Trump. Kodwa I think ngokuya kwesikhathi ma udaba lolu luvezeka, especially ama-investigation ayenziwa ngamalunga e-Congress, ama-committee athiyeneyo e-Congress, kuzocaca sobala. And I think ikakhulu ma umphakathi jikelele usuqala lawo ukubona ukuthi cha kule ndaba ekhona la ngo-Trump and ama-Republican amaningi especially afesana lama-election next year, sizoqala ukuwabona lawo esetshintsha i-tone ma kuyukuthi umphakathi jikelele usuqala ukubona ukuthi udaba lolu lu-serious kakhulu.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo esizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika njalo eyisiphathamandla sebandla le-MDCT. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamhlanje. Usomlomo edale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda uthi amalunga edale lephalamende awe-MDC aphume edale izolo kukhuluma umongameli Mnangagwa azajeziswa ngokungabhadalwa imali okwenyanga ezinhlanu ezilandelayo. Silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe singadibana njalo ntambama ngo 7:30 igama ngo Chris Gande.